VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa utshele umhlangano lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ukuthi abongi bonke abakade bekhalala umsebenzi sebephindele emsebenzini. Umanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo oweRainbow Coalition usukhethe unkosikazi Joyce Mujuru ukuba awumele incintisa esikhundleni sikamongameli kukhetho lwalo nyaka. Ugatsha olubona ngokunikeza uZulu incwadi zokuzalwa kanye lezithupha selulungiselele uhlelo lokunikeza uZulu ingwalo lezi ngaphandle kwembadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa asebenzela kuhlangothi oluphansi kwe-commission ebona ngezokhetho e-National Elections Committee akhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthiyana lomkhuba odlakela kukhetho njengoba inkokheli yamapolisa eyabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa yehlukile kulaleyo eyayikhona ingesabi ukusebenzisa umthetho ukuvikela abantu. UGibson Bebe usiphalo ludaba ngugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esikodlweni sabo ese-PGHQ eHarare besazisa ngenhlelo abalazo zokuvikela udlame ngesikhathi sokhetho lwalonyaka. Ekhuluma emele amapolisa uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makotza uthe abazatshaya kumbe ukwethusela amalunga amanye amabandla bazabotshwa bejeziswe kanzima.
Any form of violent threat or harassment of voters or rival contenders.
Ukwethusela uZulu kumbe ukubangela udlakela kuzabe kubophiswa. Njalo sincintisana labedali lomthetho sesilamadali endaweni ezithiyeneyo zelizwe awukujezisa abezephula umthetho wokhetho ngokuphangisa.
Uphunde wacela amabandla ezombusazwe ukuthi asebenze kuhle namapholisa ngaphambilini kokhetho ngesikhathi sokhetho lalapho ukhetho solusenziwa njengoba wonke umuntu efuna ukungena kukhetho oluzayo kulokuthula. Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe uyakhuthaza ukwenzwe ngamapholisa njengoba lokho kuzakhuthaza ukuthi iningi likaZulu lingena kukhetho lwalonyaka.
Ukukhuluma ngamapolice ukuthi akusoze bevumele udlakela olwenziwa ngama political parties into enhle ikakhulu sikhangela ukuthi ama elections eZimbabwe ukhetho lethu lapha belilodlakela olungenziyo kusenza ukuthi abantu abaningi befe njalo abaningi imizi yabo ichiswe ngenxa yezombangazo. So amapolice enxa engaphuma kahle sithi hatha akusoze bevumele lelo dlakela kuyakhuthaza ukuthi abantu abaningi bengene kulelo khetho.
Izikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Cherry Charamba uthi amapolisa siyaphiwa iziqondiso ezintsha zokusebenza ngemva kokungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa, yikho bazabopha lokujezisa abantu kungelani lokuthi ngabaliphi ibandla njengoba kungasafani lakudala.
Some of them were not doing their work properly and they are not doing it properly and they will definitely ensure that.
Abanye babo bebengasebenzi ngendlela, kodwa kumbuso lo omutsha amapholisa asesebenza ngendlela engakhangeli ibandla osuka kilo. Amapholisa asesawafundisa indlela zokusebenza ngazo ezizenza bekhangele indaba zonke ngokufanele.
Isakamizi seHarare unkosikazi Paul Madube uthe uvumelana lokukhulunywa ngamapholisa nxa ilizwe lizaba lokhetho olulokuthula njalo akade befuna ukuqala udlakela sebezesaba.
Ivumelana lakho kusho ngamapholisa ngoba abantu baza kuyavota bengela kwesaba njalo bengabanjwanga ngamandla ukuthi bayevotela ilunga liphi. Umuntu uyahamba eyevotela ilunga alifunayo. Labo abangacabanga ukuqala ubudlwangudlwangu kabasoze ngoba bayesaba ukubotshwa ngamapolisa.
Esinye isakamisi seHarare umnumzana Carrington Demere uthi amapolisa akumelanga akhangele abamabandla awezombusazwe kodwa uzulu wonke jikelela njengoba kulabanye abathanda umsindo kuphela.
Abomthetho akumelanga bakhangele ama-political parties kuphela, also ama-individuals azakhoza ukuthi kungabi lokuthula elizweni lawo, kumele akhangele ukuthi kube nomthetho okhona towards that. Ngoba esikufunayo this time ukuthula okudlula ukuthula.
Izikhathi zokhetho eZimbabwe zivame ukuba lodlakela olubangelwa ngamabandla ezombusazwe namalunga awo lapho ekhankasela ukuthola usekelo. Inhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo abantu aweZimbabwe lawo umhlaba jikelele wonke ayavumelana ukuthi ukhetho lomnyaka 2008 yilo olwaba lodlakela ukwedlula eminye iminyaka yonke ethe yenziwa ukhetho eZimbabwe. Imele Studio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Ugatsha lukaMsitheli luphakathi kokulungiselela ukupha uZulu incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kungelambadalo. Okuningi sikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Uhlelo lolu luqale mhla ka 16 Mavasa njalo luzagqitshwa mhla ka 16 Nkwenkwezi ngo 2018. Usiba lukhulu wehofisi yakobulawayo unkosikazi Jane Peters uthi labo njengamanye amahofisi elizweni jikelele baqale ukunikeza uZulu incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kungelambadalo.
Sihlala vele sinika ama certificate lezithupha lama death certificate. Ngezinye izikhathi kumbe kaningi ngakhona siyanika siyabe sibhadalisa nxa umuntu esedlulile i-age yakhona ye-free. But kusukela ngo-September last year safika ngo-January, from January sama saqalisa futhi mhla ka-16 April sizaqeda mhla ka-16 May ukunika abantu ama-birth certificate lezithupha for free. Njalo silabantu abaphandle kwemahofisi abahamba ngezikolo ngamaholu bebhalisa ama-birth certificate lezithupha.
Laloba kunjalo abenhlanganiso ebona ngokubhalisela abantu ukuvota bathi ihofisi yabo ayisoze yalandela uZulu ukuthi azobhalisela ukuvota, bethi bazafaka imitshina emibili embukisweni wezokuthengiselana lamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair. U-District Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uchaza ngalokhu.
Hayi, thina soze sibhode njengabo. Thina khona lapha abayebehambe khona kusho ukuthi khona lokho kubone kusenzakala la. Abantu bayebebuya khona la. The only place esizamuva imachine to is trade fair.
Unkosikazi Similo Dlodlo isakhamuzi sakobulawayo uthi bebengakabi lolwazi lokuthi uhlelo lolu lokunikeza izithupha lukhona kobulawayo laselizweni lonke jikelele.
Mina bengingelalwazi lokuthi sokuqalile futhi ukuthathiswa ama-birth certificate lezithupha mahhala. Kodwa ngizwanile ukujabula kakhulu ukuthi abantu abaningi sebezathola ukusizwa ababesilele phambilini okwakusenzakala kuqala ukuthi abantu baphiwe bethatha izithupha lama-birth certificate, ngoba singakhangela iningi labantu abalakho khona lokhu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Michael Ndiweni uthi kulusizi ukuthi ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ayisoze ibhode le mitshina yayo ukuze abantu benelise ukubhalisela ukuvota. Ethi leli bekulithuba elihle lokubhalisa abantu abasalelayo kuhlelo lwakuqala olwenziwe ngabale ikhomishini ekuqaliseni komnyaka ukuze labo bathole ilungelo lokuvota.
Ya, ngicabanga ukuthi kade kungaba lithuba lokuthi izekhi ibambane le registry, ngoba sesikubonile ukuthi abantu abaningi abhalisanga ukuvota. Ngeviki siyathola phose amakhombi abontanga angafika phose amane adinga usizo lokuthi bafike efamona. Ngikhuluma kunje namhlanje nje bekula abantwana besikolo abavele nasida befuna ukuncediswa ngokuthi bayibhalise ukuvota, besithi abantwana balamali yokugada baye efamona. So sibona ukuthi bekulithuba elihle.
ukubhalisela ukuvota kuzamiswa ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa esethule isaziso sosuku lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lwalonyaka lokudinga uMongameli, amalunga edale lephalamende kanye lenkokheli yamakhansili elizweni lonke jikelele. Okwamanje uZulu ulakho ukuqhubeka esiyabhalisa emahofisini aweZEC loba indawo ezibekelwe ukwenza lokhu njengembukisweni oweZITF owenziwa kuyona le iviki kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Linakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Umphathi ntambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa utshele emhlangano lentetheli izindaba eHarare lamhlanje ukuthi abongi bonke abakade bekhalala umsebenzi sebephindele emsebenzini. Wazise njalo ukuthi labo abakade sebeqotshiwe bazaphiwa imisebenzi yabo, izibhedlela zivunyelwe njalo ukuqatsha abanye abongi ikakhulu labo abakade sebeqatshiwe lapho iningi labo likhalala umsebenzi. Asizweni amazwi ka Dr. Barirenyatwa ekhuluma emhlanganweni lo.
Well, you are all aware that there has been an industrial action by nurses in this country.
Ngilethemba selikwazi ukuthi abongi abakade bekhalala umsebenzi sebephindele emsebenzini, njalo sokuqhatshwa abanye abatsha. Ngakho ke umumo usubuyele kokade uyikho khona bangakakhalali umsebenzi. Kulabo ngiphose abazinkulungwane eziyisithupha 5974 ababeke amakhuba abo phansi. Ngithanda ukulazisa njalo ukuthi lokhu kusho ukuthi isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini sabongi kade sisekukhalaleni umsebenzi, njengoba okwamanje bezinkulungwane ezedlula ezilithumi lasithupha sabongi elizweni lonke 16974. Ngilokujabula okukhulu ukuthi isimo esesibhedlela zethu selubuyele kusimo esihle njengoba ukukhalala umsebenzi lokhu sekuphelile.
Lawo ke ngamazwi kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa, amazwi athunyelwe luhlangothi olubona ngobudlelwano bogatsha lwezempilakahle loZulu. Ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF ezazi kucele le G40 zibikwa zisalelwa ukungena kukhetho lokudinga abazamela leli bandla kukhetho ama-primaries esigabeni se-Midlands. Kodwa lokhu kucatshangelwa ukuthi kuza kuba yisoneso kuzigaba zonke zelizwe. Abayalelwe ukungena kugaba lolu kusigaba se-Midlands kukhetho babalisa wayengusibalukhulu wesigaba seNkabazwe umnumzana Jason Machaya, lo wayengumsekeli kamphathi ntambo wezokwethekelela unkosikazi Anastasia Ndlovu labanye abambalwa. Ibandla lezanu PF liphakathi kokuqoqa ukhetho lolu oluzenziwa ngempela sonto. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Baningi abantu abafakile ama-CV abo, so njengoba ubaba uNetokhonisa ayikhulumile, sesimelele ukuthola ukampeni njengoba kuthola this time around. Akulo hamba yedwa wenzela ungabe lomunye fana sichothoza abanye ngenisa abanye, so sihamba sindawone, sikhambela sindawone. Ukhetho lusolubeki ukuthi lungesonto mhlaka 29. Sombranda hayi so far so good.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abacatshangelwa ukuthi babe ku G40 abayalelwe ukuthi bangene ukhetho.
Koloko mina angeke ngabakwazi noma bayaneleni. Engikwazi ngeke bakhona abantu abayaneleni ukumekhethweni. But ukuthi bayejifoti lokhu hayi angikwazi mina ngoba mina engikwazi ukuthi wawutenda ukuza khane ukuthi kufanele ama-requirements bona nxa ufuna ukumele wenza into ezingapha eParliament kumele ube ne-5 years ukuthi siya phezulu lezinto ezinjalo njalo. So mina ngibananto yikho-ke kusetshenziswa ukukhipha umuntu ngokufaka umuntu. So loko kune hayi angeke ngakukhomenta ngaphandle kokuthi nxa selibuze bonanga kwabo abantu abanjani abayibo okade behluza ama-CV nangoba nami bengingomunye wama-candidates. So lami bengingekho emhlanganweni leyo ekuhluza ama-CV even provincial lapha azange singene ngoba besingama-interested parties. So siphumile saphandle basala behluza bebodwa.
Selitsheliwe yini ukuthi nxa ufuna ukuba lilunga ledale lephalamende uzahlawula malini?
Hayi asikatshelwa andilokwana kuyabuya from i-nomination code ye ejalo ukubeka ke lokwa.
Manje baningi yini koBulawayo abafuna ukuthi bancintise?
Ye baningi Sibisi baba baningi. Mina kimi lapha eMpopoma lapha yileso kuma-primary sibahlanu esifuna ukuthi singene esithini 1 nalesi esilahle.
Ubona ungani kuyini kanti okungakubangela ukuthi kube la malunga amaningi kakhulu ayebandla lezanu PF afuna ukuncintisa?
Hawe mhlawumbe abanye abantu ukuthi ngibona abayiyengeka bengabona u-MP abangemota kumbe lokuzalo sebona hayi ukuthi kuyakapula ngale bekaa sithole nzima ngale akunanto emnandi kodwa kwesikhathi i-passion so akungasakwazi ukuthi uhamba njani but mhlawumbe akuyena abe ne-passion enjengeyethu lathi.
Hello-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokwethekelela kwabaphathi ntambo bakahulumende amazwe abalisa eMelika leBhilitane bevuselela ubudlelwano bamazwe la leZimbabwe. Thumbelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 yeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Singakangena esigabeni silandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Onke waba ngumeya wedolobho leNew York umnumzana Michael Bloomberg wazise ukuba usenikeze izigidi ezine lengxenye zamadola i-$4.5 million kuhlangothi olubonayo ngenhlelo zokuguquka komkhathi emhlanganisweni yomanyane wamazwe omhlaba we-United Nations Climate Change Secretariat ugcwalisa isiqhenqe esithiwe nguhulumende weMelika kusivumelwano se-Paris Climate Accord. Isimo somkhuhlane we-autism esihlasela abantwana sibenze behluleke ukukhuluma baze babe leminyaka emithathu loba emine yokuzalwa njalo bekhulela emuva kulabo ntanga babo yisimo esingazwisisekiyo ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika ukugoqela iZimbabwe. Okuninga sikuzweni ngu-Anastasia Ndlovu esiphalolu daba ngugcweleyo ekwaBulawayo.
Inenyi labazali ababa labantwana abazalwa belesimo se-autism kubanzima ukunanzelela ukuba umntwana uphathekile. Inenyi linanzelela lapho umntwana esesehluleka ukukhuluma aze afikise iminyaka emithathu yokuzalwa kumbe esehluleka ukwenza ezinye izinto ezithile ezenziwa ngontanga bakhe eziyisibonelo sokuba uyakhula kuhle. Lamhlanje senelise ukukhulumisana lomzali kaNjabulo Masuku oleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha owazalwa elalesi simo. Unkosikazi seKai Masuku ulandise ngesimo sengane yakhe ele-autism.
Igama lakhe nguNjabulo Masuku. Uthe zalwa afele asange sinanzelele anything amiss for up to maybe 2 years. Sananzelela ukuthi nosephuzile ukukhuluma ngoba abanye bayathi at that age uyamntwana yabe sekhuluma but yena wayengakhulumi. So sakhona sesiya ku Dr. Mbeni babecabangela ukuthi most probably ulimi lwakhe lungabe yilo lenza ukuthi angakwanisi ukuphakamisa ukuthi akhulume but besika babunanzelela ukuthi already vele alubambelelanga and then bacabangela ukuthi most probably ama-muscles ama-cheeks yiwa angekho so babemwenza i-massaging becabanga ukuthi maybe kokungabe kukhoza i-slow speech. Esele 3 years sahamba ku-psychologist and then uhade wasimcheka wasisithena ule autism and but wazukuthi i brain development yakhe it's most probably behind the physical development yebhoda. So but siyananzelela ukuthi into sonke azenzayo nje sihambelana le abantwana bona labana kuthiwa ba-autistic.
Uyise kaNjabulo umnumzana Muhle Masuku uthi loba indodana yakhe ile autism iyafunda eRiverside Stimulation Center njalo bayajabula ukuthi bayenelisa ukuphila kuhle njengemuli elomntwana olalesi simo ngoba uyatshengisa inguquko empilweni yakhe.
Wadetectwa i-autism esesemncane ngama-specialist ngemva kokuba sesinanzelele ukuthi umntwana lo ule kukhona okunye okushotayo ngaye. Yikho ke ama-specialist asitshela ukuthi yi-is autistic. Yikho ke kuthe ngamva kwalokho basilayela lesikolo angaya kiso i-Riverside Stimulation Center esiyiso esizama ukuthi kugobhoza ingqondo kuthi lapho kade kuvaleke khona kube lokhu kugobhoza ngokuhlangana labanye abantwana abaphilileyo abangakhubazekanga njengaye. Sesibonile ukuguquka sibili phakathi kwempilo yakhe uNjabulo ngenxa yokuthi usesenelisa ukwenza ezinye izinto. Kukhanya ukuthi sibili uyabethathela kwabanye and you know for interest sake usengu-prefect kuleso sikolo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Chuma uthi i-autism akusomaloyo yikuphambaniseka okuba khona ngesikhathi umntwana ezalwa.
Mina ngibona ngale akusona amaloyo labe kuloko kuphambanisekile umntwana esasesiswini sesiza amadokotela bekhuluma ngento zama-genes. Sometimes ukuthi umuntu azithwale esemdala sometimes umntwana kakhuli kahle ebesezalwa engani ngabumdekanga kahle hayi ukuthi sithi kuloyo angiboni ukuthi hayi singakubeke kuloyweni.
Inyanga kaMabasa yabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations ukuthi inanzwe njengesikhathi sokuqakathekisa inkuthazo yokuphathwa kuhle kwabantwana ikakhulu abantwana abaphila lesimo se-autism. IZimbabwe njengelinye lamazwe asathuthukayo eselikhona lizwisisa kancane ngalesi simo se-autism sokwasungulwa izikolo ezifunda abantwana abale-autism loba nje kungesibo bonke abazali abenelisa ukufundisa abantwababo kulezi zikolo ngoba zibiza inhlawulo enkulu engeneliswa ngabaningi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amankampani alichumi lantathu 13 awe Botswana azabukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesithathu kobulawayo. Lokhu kuyisithengiselo sokuqinisa ubudlelwano bokuthenga lokuthengiselana phakathi kwamazwe womabili la. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Ama nkampani akwele Botswana athi abona iZimbabwe njengomkambo omuhle wokubukisa impahla kanye lemisebenzi yawo ukuze athole ibhizimusi. Kungakho akubona kufanele ukuthi abukise njalo embukisweni weZimbabwe International Trade Fair wona oqala ebulawayo kusasa. Amankampani kakhulu akuhlangothi lwamafekthali alungisa impahla akhokhelwa inhlanganiso ebona ngokukhanga ibhizinisi kweleBotswana eBotswana Investment and Trade Center iBITC yiwasembukisweni weZITF lonyaka. IBITC ithi umbikiso weZITF usezingeni eliphezulu, iyindawo lapho amalunga ayo angenelisa ukukhanga amehlo awebhizinisi. Umphathintambo obona ngobudlelwano beBotswana lamanye amazwe uMnumzana Vincent Seretse uthi iZimbabwe ngumakhelwane oqakathekileyo kakhulu kwezokuthenga lokuthengiselana, ikakhulu amazwe omabili ekhangele ukwehlisa ukuthembela kakhulu kule South Africa ekuthengeni impahla.
Zimbabwe is a very, very significant player in terms of what the potential it has.
Zimbabwe liqakathekile kakhulu ekuthengeni lekuthengiselaneni ngoba sithola eyinye indlela engayisiyo ukuthenga elizweni leSouth Africa kuphela.
UMnumzana Stan Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eGabron uthi kuqakathekile ukuthi amazwe omabili aqinise ubudlelwano kwezokuthenga lokuthengiselana, ikakhulu uma ufuna ukusuka ekuthembeleni kwele South Africa.
Into esikade siyimelele kwesikhathi eside ukuthi amakhampani asebenzisane leZimbabwe bakhangele okungekho eZimbabwe, abeZimbabwe labo bakhangele okungekho eBotswana, ukuthi amazwe la ame ukusebenza kakhulu le South Africa basebenzisane bona bodwa.
Omunye okubhizimusi yokuthenga ethengisa izifumithi ezifuyo phakathi kwamazwe omabili uMnumzana Rodwell Moyo uthi uyakuthakazelela ukubukiswa kwamankampani eBotswana e-trade fair ngoba kulithuba lokuqhelisa ubudlelwano kubhizimusi.
So kuyithuba elihle ukubona amakhampani eBotswana ebuya e-exhibita e-trade fair. Thina ama-exporters izinto ezijiyajiyeneyo eZimbabwe sizathola amathuba okukhulumisa lomabhizinisi beBotswana lapho esizabumba khona ubudlelwano obuhle okungaphakamisa umnotho wamakhampani zethu ngapha ekhaya lamakhampani zaseBotswana.
Nyakenye eleBotswana lithumele amankampani alithumi lanye ukuyavukisa ezeTITF njalo wonke aveze ukusuthiseka noma nje bekulokukhathazeka uthi umbuyiso lo awuselasisindo njengakudala. Kodwa lonyaka umumo uguquke kancane kule themba lokuthi ngemva kokungena kwamongameli omutsha Emmerson Mnangagwa, yena okhiphe umbuso wayengomongameli Robert Mugabe, isithunzi seZITF laso silakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Ke sizwe intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji ukuthi siphathelene.
Iqembu le-FC Platinum lingene kumidlalo yangempela viki kuyilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo, kodwa lithe ngokutshaba ngethuka kanyange lebulawa yeChiefs lehlalahlala endaweni yesithathu. Ababaningi abakade bekhangelele impumela njengoba iqembu le-FC Platinum kuyilo eliphethe isicoco seligi, ikanti lebulawa yeChiefs lona lingene lonyaka kusigaba saphezulu. Ophethe isikhundla sikamqeqetshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi abafana bakhe banqotshwe ngoba besuke badelela. Phezu kwengalane sekubuyele iqembu lenkezi iPlatinum lona elile miklomelo elitshumi lathoba mune munye, ikanti endaweni yesibili kule qembu leHighlanders lona elile miklomelo elitshumi lesikhombisa. Iqembu lenkezi linqobele eMtare City nge-2-1 kuthi eleHighlanders litshaye leJapan Mine nge-3-1. Zombili ingezi leHighlanders izokuphela ezingakanqotshwa lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League, kodwa lesi simo silakho ukuguquka ngoba lawa maqembu ezanqikilana ngempela viki yezayo enkundleni eBaobab esendaweni yeMondoro. Endaweni yesine nxa usuka phezulu kuleqembu leTriangle lona elile miklomelo elitshumi lantathu, kuthi endaweni yezine ezingaphansi kwengalane kutholakala amaqembu abalisayile eMutare City lona elisendaweni yetshumi lanhlanu lile miklomelo emihlanu. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesi thathu nxa usuka emsileni lile miklomelo emine. Endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kule qembu leDynamos elile miklomelo emithathu, kuthi eleZPC Kariba yilo elijeke amanye amaqembu lile miklomelo emithathu. Zombili iDynamos leZPC Kariba yizokuphela ezingakanqobi selokhu kusungulwe imidlalo yalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ke sikhangele inhloko zendaba. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barerenyathwa uthi onesi sebephenduke emsebenzini. Seligqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gandhi, lilanda.
Uy-
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.